Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 21 kuNtulikazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Job Sikhala okhokhela inhlanganiso ye National Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine engekho esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesihlale isikhathi esedlula umnyaka owodwa lengxenye yawo esetheswa icala lokugqoqozela udlakela lokwethula imbiko engamanga.
Akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ube ngiyethusele ukubani ngaphenduki kumbe ukuthi baleke njengomkhokheli ukhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala.
Ibandla leZANU-PF libikwa ligcizelela ukuthi kuzalandelwa umthetho waleli bandla ukukhetha ozancintisa kusikhundla sokudinga umongameli emelele libandla ngomnyaka ka-2028.
Ukuthi abanye abavese side nikamnanga besikade sithi bayisaba ukuthi bazolahlekelwa yilokhu nalokhu, so umuntu afise nako uyaqhubeka kwenjalo kwenzela ukuthi into zabo ezibhekane labo kuphela ziqhubeke zibambekile zingaqhunyuki.
Siza kuzwa impumela yemidlalo yenguqu edlalwe lamhla kanye lengxoxo lowayedlalela iqembu leWange umebelo nje kwam. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Job Sikhala okhokhela inhlanganiso ye National Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine engekho esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale isikhathi esedlula umnyaka owodwa lengxenye yawo esetheswa icala lokugqoqozela udlalekela lokwethula imbiko engamanga. Efika egcekeni lendizamtshina eHarare, umnumzana Sikhala utshele intatheli izindaba ukuthi ngalandaba lokubotshwa ngoba kadalanga icala. Umnumzana Sikhala watshela umhlangano wesitsalento ukuthi kuyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe. Uthi wagula esesitokisini ngoba engabe wafakelwa itshefu ekudleni. Usanda ukuxhasana lomnumzana Jacob Ngarivume webandla leTransform Zimbabwe lapho athi kufanele kutshengiselwe kusolwa inkohlakalo lombuso ongakhululekanga elizweni. Lokho kwenzakala amapholisa esithi awafuni umuntu ozabangela udlakela phambilini komhlangano womanyano weSADC ozaqhutshwa eZimbabwe ngenyanga ezayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxa lomnumzana Comfort Mpofu, umgcini sihlalo wabatsha labafundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group.
Siyajabula kakhulu ngokuphenduka kwamnumzana Sikhala ekhaya ngoba akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ube ngiyethusele ukubani ngaphenduki kumbe ukuthi baleke njengomkhokheli ukhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala. So kubuya kwakhe sikujabulele kakhulu njalo kusinika ithemba ukuthi kusasa lipromising. Lo ngiyesaba ukubotshwa kakhe njengomuntu ongayenzanga cala. Akumelanga ngiyesaba ukubotshwa ngoba into ahamba ayikhuluma eGeneva ku-Human Rights Summit. Wakhuluma izinto adlula kizo, izinto azi-experience-ayo. Njalo siyambonyela ngokubana yena uzimisele ukuphenduka ezoclarify into ezoclear ibizo lakhe. Asikhangeleni indaba yabo umnumzana Thimba osevalelwe ngaphezu labanye abayi-77 for okwedlula inyanga ngoba babehlangene nje behosta becommemorate June 16. Into ephandle sobala ukubana amalungelo oluntu ayancindezelwa eZimbabwe ngokutshengisela hayi asingesabeli njalo umnumzana Sikhala ngoba into esizayihlalela phansi siyilungise sibone njengebadla ukuthi kuza kwenziwa njani. So nyike sigijimele ukuthi uzatshengisela kumbe ukuthi uzatshengisele yedwa, hhatshi ngoba kasayizinqumo eyedwa, siyenza izinqumo elebandla. Nyeke singesabeli ngoba noma yisiphi isinqumo esizayenziwa sizasithatha silibandla le-National Democratic Working group sihambisele phambili.
Kuyini elikhangelele ukukwenza lisiya phambili njengoba esekhona elizweni umnumzana Sikhala?
Okakhathesi nje ngihlanganiso silokho sifuyela siyaphansi kuma grassroots.
Ibuza abantu kubana yini abayikhangeleleyo ukuthi yenziwe, njalo lembono yabo masikhangelele umumo masikwewe opposition kwelakithi lapha eZimbabwe sivisela amandla okuthatha izinqumo ebantwini njengoba umnumzana Sikhala sebuyile, and nguye ozanceda ukudriva iforce naleyo yokubisela amandla ebantwini ukuthi abantu bezidicide lokuyikho abakufunayo. Then yena umnumzana Sikhala uzasebenza ngalokho okufunwa ngabantu. So kathesi njengoba sebuyile, so thina esomeleleyo njengenhlanganiso yikuzwa ukuthi uluntu lona luthini, abantu bona bathini kuma-grassroots. Then sesizabona, sesizayenza khona lokho okukhulunywe ngabantu. Silo mnumzana Sikhala.
Lo mnumzana Comfort Mpofu, umgcini sihlalo wabatsha labafundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa umnumzana Sikhala, esixoxelaye eseHarare. Ibandla leZANU-PF libikwa ligcizelela ukuthi kuzalandelwa umthetho waleli bandla ukukhetha ozancintisa kusikhundla sokudinga umongameli emeleli leli bandla ngomnyaka ka-2028. Isikhulumelisa leli bandla umnumzana Chris Mutswangwa ubikwa isithi umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli kasoze abe nguye oncintisayo kungalandelwanga indlela yokukhethwa efunwa ngabebandla lakhe. Lanxa umongameli Mnangagwa isithi kasoze yancintise njalo kukhetho, umbuso wakhe usufike emaphethelweni ngo-2028. Kulamanye amalunga ibandla leZANU-PF alokhu emkhuthaza ukuthi aqhubeke ebusa ngoba isithi sowafeza inhlelo zentuthuko eziningi elizweni. Ukucubungula lolu daba sixoxa lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe owayeyisiphathamandla sogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda.
Iyahlupha leyo, kungenzeka kulezinto ezimbalwa ezingaba yimpumela yalokhu kukhuluma kukhona. One, umongameli uMnangagwa ukhuluma kanje nje ngoba efisa ukuthi uma kusenzeka kusasa ukuthi agcine ese nguye osebuyela futhi esetshintsha isisekelo selizwe abe nguye ozathena, mina bengifuna ukuphuma njengoba nangibona ngaze ngasho lokusho ukuthi hayi mina angisafuni ukuya phambili, kodwa abantu sebengifakile bangiphoqa ukuthi ngiqhubele phambili, and nami njengomuntu ovele ele ebhekele ukuphumela kwelizwe lakhe angisakhonanga ukuthi ngale. Njengoba nje kumbale siyakwazi ukuthi yena futhi umongameli esesasebenza lo muyi uRobert Mugabe babe siya kumuyi bayemfaka mpele ukuthi nikhona abuyele up noma wayesesithi usena asekeleni sengiphuma baye kuye baye ukuthi awuphume. And ma kukhangelisa into wakhona siy ukuthi babe besenzela enye into, but kuyaba kuyinto yokuthi basazibhekela bona ukuthi umuntu angaphuma sizangaphi thina kusasa. Okwesibili, kuyenzeka ukuthi inkulu umongameli Mnangagwa usezimisele ukuthi abe ashiyimbaleni enhle okathi ngesilungu iligasi, ukuthi athi yena hayi mina wothi ngisebenze kanje amathemu amabili ngiphume, ngoba indlela umongameli osewashona Mugabe ashona ngayo yayilobuhlazo obuthize. Ibu ukuthi yilo liqiniso, angafa ethole inhlonipho yabantu ababili abathathu. Ukukhuluma kaMthangwa ke khona masi kuNazaretha kungabe kuyikuthi khona kubhekwe indaba yokuthi kulethwe phambi kobuso babantu ukuthi iZANU yiphathi enjani elandela okomthetho. Noma babekwazi bona ukuthi ngemva kwemisamo ngale kukhona babekwenza. Uma kuliqiniso khona ukuthi impela kuzakhethwa umuntu, so kungenzeka ukuthi kwenzelwa khona ukuthi kuthiwe phela ubani uthiwe ngama ukuthi ungeze ngena ungene ngenxa yokuthi ulandelwe indlela ovele kumele ulandelwe yona. Noma ke bangasho voice of the people bona babe kufaya ngaleyo ndlela. So abanye ababamba into zabo ze corruption bafunda ukuhlala kunjalo nje ukuthi kungathikwanyikinywa kakhulu izinto bese ziphambanisa into zabo. Uma kungena uthiwenga ukuthi phela abanye ababe society nikamnangakho isikhathi eside bayesaba ukuthi bazolahlekelwa yilokhu nalokhu. So umuntu yafuna ukuthi ngakuyaqhubeka kanjalo kwenzela ukuthi into zabo ezibhekane nabo kuphela ziqhubeke zibambekile zingaqhunyuki.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, Ingcweti ecubungula yezombusazwe owayeyisiphathamandla sogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa esixoxelayo eseHarare. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha, igama nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana uThabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba. Ungwenya usebenza esibhedlela seCholosho District Hospital ephathisa abantu abalibugoga obuchiyeneyo.
Indawo le yindawo esemakhaya. So isemakhaya inje akula school of sign language even isikolo sibili zama primary. So engikwenzayo ngiya identifya abantwana abadinga i-sign language emakhaya. Ngingaba identifya ke sengi fisa ukuthi ngibe le program labo, kodwa bakhona abanye esingike ngaqalisa vele ukuba trainer i-sign language. Sengathola isikhathi ngibe labo ngiba training, lokho ngikhipha lana ama homegrown signs, ngifaka ama national signs ku-standard.
Cholosho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Abantu bakhona banengi, bachaphakele nje ngeCholosho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani, ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunakenzelela abantu laba eCholosho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho ukuthi ube uzinikele emsebenzini ukuthi uphathise abantu abangezayo endlebeni?
Okwangenza ngaba lo mfutho ukuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku Ministry of Health ku Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ukugoga bonke ngokuthiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini bonke laba abanye bugoga ukuthiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana siyaphamba ukubakhangela nje kuphela siswele okokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololu limi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle iphupho lami lona ngelokuthi eCholosho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. And siyabe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela, kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo, sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwanise ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya, ubona bengani bayabandlululwa na kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa, ngoba nxabe khona abantu babe belawo nje esigabeni ababaninela khatshana, kodwa ngababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye amathuba wonke nje sesibalivindawo ukuya ezikolo lawo kusebenza nje ngabathola amathuba alinganayo. Abantu babe bekwazi nje ukuthi hayi laphana kulobani, nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi engakhudinga khulakhula mbijana nengongumfana sesekusinkulu, kodwa wayabe engaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. UMthabisi usebenzela esibhedlela seCholosho District Hospital, kodwa uphathisa abangezwayo endlebeni nxa engekho emsebenzini. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Kips Dube.
Salamukela kusigaba samasiko lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube lamhlanje lenhlanhla enkulu kakhulu lomnumzana Busane Sibindi. Sibindi kunjani mfowethu?
Ngiyaphila njani baba?
Hayi Sibindi, akusithethi uSibindi uvela ngapi yini njalo umele inhlanganiso yini?
Hayi mina ngilijaha elikhulele kobulawayo ngithi kuseGwanda eGobadema. Ngisebenza lenhlanganiso iSafe Matabeleland Coalition.
Yeah, iSafe Matabeleland Coalition le ngiyani?
Ikhangelele ngezentuthuko ikakhulu ekuhlundweni eMatabeleland, ngendlela eMatabeleland eranwa ngayo i-development nje ukuthuthuka kwabantu, lezinto ezihluphayo ezingabe ziduka eMatabeleland lokuthuthukisa intsha yethu yesigabeni.
Yes, ngathi kakhulu likhangeleni, ngakuchaza isiqho.
Nxa sikhangele kakhulu i-development, ama-policies okuyikho okuyabe kubiswa kuzo implement eMatabeleland lokuthi izinto zangkhona, so thina siyasenza i-policy analysis, i-policy intervention, okungahambi kuhle siyakhuluma ngakho, okuhamba kuhle siyakukhangela sikubone lakho.
Okunye ongathi sisela kubona sikuthi hhayi lokho akuhambi kuhle kungaba kuyini?
Indaba zakithi ziningi, so into esiyikhangele kakhulu ukuthi i-overall nje eMatabeleland indawo e-underprivileged, le-marginalized, from singakhangela ku-economy, usiyangena ku-culture, usiyangena ku-education, usiyabamba phose zonke indawo. So yikho thina sathi inhlanganiso yethu kayikhangele ukuthi kanti okwenza vele khonokho okwenzakale kuyini, ama-policies anjani ayenza izinto lezi zibe njalo.
Kodwa kuyalungiseka yini? Likhuluma labo bani ukwenza ukuthi kulungiswe khonokho?
So thina inhlelo zethu zikhangela okuthiwa i-policy intervention. Siyangena siyakhangela i-policy ye-government, siyangena kubo African Union, siyangena United Nations, and then siyayenza i-proper research, and then mase sihambisa sikhambisa sile information ekwanileyo ukuthi hayi lapha lalapha kwehluleka, lapha lapha lalapha kwehluleka, lapha okuyikho kugcina kusenza nxa sokusenzwa ama-policies kube le reform. Yikho esikufunayo thina ukuthi kureforme konke okungabe kuyi-policy engekho right on iMatabeleland.
Yes, iyabona ukuthi kulokunye khonapho kukhuluma sethi culture, lapha sikhuluma ngezamasiko sivini kuyini ungani sokuvocwavocwa elifuna ukuthi kulungiswe.
Yes, ke sakhangela ukuthi kathi sikula ama-public hearings special awumbhuqazwe abiswe yi-government. Sike sakhuluma ngakho sibili kakhulu ukuthi into le yinto kumele futhi ikhangelwe ngendlela elelihlo lesiko phakathi, ngenxa yokuthi nxa kuwukuthi kuye kwaba lento enje eyenzakale esigabeni sonke, izindawo lezindawo lesigaba lesigaba le ndlela zazo ezikhinza ngayo indaba leyi. So besifisa nje ukuthi ama-chiefs yakuma-public hearings lawa, ama-chiefs abe yiwo ahlala phansi labantu first, kungakabi nomuntu ovela ngaphandle ukhangelisiswe ukuthi kwenzakaleni, kanti kusokwenzakale kangaka ngesigaba ngesigaba, langesiko langesiko, kulungiswa njani. Ngoba angithi phela lapha sikhuluma ngokuthi kwaba lombhuqazwe lokufakwa abantu, so ayisonto sifinda ngaphongo suka nje ehambe ephinde efike lapha kwafa abantu abangaki right asibangcwabeni. So yikho nje sikukhangela futhi lakho ukuthi uhulumende khonokho kumele akunanzelele ukuthi kakumelanga aqamukele, agijimele phambili, akanike izinduna labantu lezigaba lapha bakhona ukukhululeka ukuthi beqalise ke ukuthi bona beqale behlangane bona bebodwa. Ngithi umndeni ungawonakala ukuthi uhlangane wodwa, oyinguye woni leyo xolisayo ebeselandela ke sezokuza ukuthi umndeni wona uthini.
Inza kunika ke umzuzu kumbe ngithi 30 seconds khonapho. Akutsho ulimi ungazani luyadilika la isiNdebele, kuyachabalala sibili, kuya ngaphi nanxa lukhangela?
Wona lawo amalungelo futhi yiwo futhi esiwakhangelayo wona lawo, ukuthi iprogram yethu yonke ikhangela izinto okuthiwa ngama-human rights based approach. Ngoba ulimi lulilungelo lomuntu ozalwayo noma nguphi umhlobo, ngaze ebe livende, ngaze belikhalanga, ngaze bengawuphi umhlobo kuphi umhlaba, lapha ayabe ekhona kufanele ukuthi ulimi lwakhe luphonyothwe, ayenelise ukufunda ngalo, kuvunywe futhi ukuthi lalapha ahlala khona, labantu abasebenza khona noma kuma-public institutes, kube ngabantu abakhuluma la ngolimi. Ngoba kwezinye isikhathi siyakhangela kuyabe kulogogo yabe funa ukuthi ayincediswa lese ku-public office, ma efika lapho afike abuzwe engasacine engasakhulumanga, okuyikho-ke kumele athole uncedo kikho, agcine kuyela lendlini angathola uncedo. So those these are things esingakhona akumelanga zicompromise ngazo. So isikhathi sokuthi kulungiswe sesifikile kumbe sesadlula singatsho vele sesemuva so abantu lapha bakhona abasukuma indaba lebe email kungabi lo muntu obalovalo.
Yes, siyambonga lapha ke umnumzana Busane Sphindi okuhlanganiswa eSave Matabeleland Coalition. Sibonge kakhulu ungadinga kusasa mphoyo.
Yayi, lami ngiyabonga baba.
Yeah, olivalisa ngenjabulo uMthembu Sthembayo Gibbs Dube. Lalelani ke inhlelo ezilandelayo. Siyabonga.
Abadala abathan kwathini haya utshela bathi salulandele.
Salulandela
iwono msi.
Salulandela.
Loyalandela uhlelo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Zihlobo zami ezithandekileyo, siqhubeke ngendaba yethu esasiyithole kuGenesis 1:27. Ukwenzela labo abangalamabhayibhile kumbe abayikhuthayo le ndaba kufundeka kanje. Unkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Namhlanje ke ngithanda ubana ke siphawule impawu zikaNkulunkulu. Mina ngokuzwisisa kwami uNkulunkulu uluthando, yikho wadala umhlaba kazange athande ukuthi azihlalele yedwa enguNkulunkulu. Wasethi ethandweni lwakhe wamdala umuntu wesilisa lowesifazane. UNkulunkulu uluthando njalo uyakunanzelela ubana lathi njengezidalwa zakhe kumele sibe laso isabelo sokuthanda. Kodwa ekuhambeni kwami lekukhangeleni kwami ngiyabona ukuthi into esilelayo ebantwini abaningi basilela kulo uthando lolu. Abantu bayakhohlwa ubana ingabe ngubani, unothile kaunothanga, ufundile kaufundanga, uyini lesikhundla esikhulu yesabeka uze ugadelwe ngabaphethe izikhali zempi kumbe nje uyazihawulela. UNkulunkulu ukhona khonapho uyakukhangela abone ukuthi uswela uthando olunganani. Ngithe mina uthando luyasilela ebantwini. Emakhaya emzini labe sihlala khona kwabanye uthando selwathutha sokudliwa izibhakela kuxujwe igazi umuntu eshaywe emlonyeni azakukhithize amazinyo. Laphakathi emphakathini ungavula ingabe izindaba efonini yakho yona leyo olayo uzafica ukuthi okuningi abantu uthando kabaselalo, abantu kabasathandani, abantu sekuzinyamazana. Uyazi kwesinye isikhathi ngake ngithi mina nxa uhamba emangweni, egangeni, ehlathini kumbe ezitaladini kungabonwa muntu kucimile ugesi kungcono ukuhlangana lenja, kumbe nxa useya emangweni kungcono ukubona ubabhemi kulokubona umuntu. Ngobana umuntu sokwasala nje sona isiqu sokuba umuntu, kodwa umfanekiso kaNkulunkulu kawusekho kuye. Siyabona ke la nxa sikhangela ngomnyaka wendlala lo, abantu bazaphiwa lokhu abakuphiwayo yilaba abathi bayabazwela. Ufice umuntu ehuquluza konke yena lemuli yakhe labangane bakhe labebandla lakhe ekhohlwa ukubana lalowo ongaso sihlobo sakhe ongasomngane wakhe ongayisuye webandla lakhe uyakuswela ukuthandwa ngothando lukaNkulunkulu. Kambe ungezwa njani nxa usewusenzakala kuwe? Yikho ilizwi lisithi yenza kulo omunye lokho ofisa ukuba kwenzakale kuwe. Kuyakusizana ukubana inhliziyo yakho igcwale inzondo, igcwale ububi obenza uze ubonakale engathi wena lo Sathane lamunya vele linye. Ngithe ngikhetha ngesiqu sikaNkulunkulu esothando, ngoba uthando luyasilela kwabaningi, lusilela luze lusilele nakulabo abakhethiwe kweyo ukubana bakhangele abantu ngothando oh baze bathwala nzima abantu bakaNkulunkulu bedliswa imbuya ngoluthi lamanga avela kulabo umele ukuthi ngabe babonisa uthando asikhuleke Thixo buNkulunkulu bakho obunye bubonakala ngothando ngoba wena uNkulunkulu uluthando siyalicela ke siyadinga lolu thando oluvela ngakuwe ngoJesu ngiyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Kwezemidlalo intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamuhla.
Iqembu leLenders linqobele iBulawayo Chiefs nge2-0 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Abahlohlele iqembu leBhozo Melvin Zibanda kanye loPeter Mudua. Eminye imidlalo edlalwe namhla iphele ngokulandelayo. Iqembu leWange linqotshwe nge1-0 leDynamos naseColliery, njalo ohlohlele iqembu leTimbare nguKelvin Moyo. Iqembu leCapes United litshaywe nge1-0 leHerentals, njalo ohlohlele izifundi nguGodfrey Mukambi. Umdlalo obuphakathi kweManyika Diamonds leTel1 ufike ephethelweni zingutshiki lobhanqa 0-0 enkundleni esakhupva. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sibonge impumela yemidlalo yeCastleleka Premier Soccer League. Kusenjalo wayengumdlali weqembu leWange uMebelo nje kwawuthi uzimisele ukungenisa iqembu leZPC Wange kwisigaba seCastleleka Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Unje kwa uqalelo nyaka ukuqeqetsha iqembu leZPC Wange, njalo uthi ukhethe ukusebenzela lona ngoba ilesifiso sokuphakamisa inzalo yasemalahleni.
Baneke amathimba kasenzo kodwa ngabuthatha leZPC Wange ngona ukuthi sivuselele njalo ibhora sinomsebenzi wokuvuselela ibhora yewane. Ama-players maningi kodwa amakhoach abuyayo ngomkhuba ukhoach nayesizezela kathana ubuya labantu njengama-players ama-locals nawo sesiswela lapha sizadlala kuye. So lapha sibukuvuselela i-play yethu eyiwange singabantu bewane. Kungase sithatha phandle sithatha labo aba-exceptional ibhola.
Iqembu leZPC Wange yilo elihlezi esiqongweni sengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Lile miklomelo engamachumi amathathu lesikhombisa ngemva kwemidlalo elichumi lantathu. Unje kwawuthi lokhu kukhomba ukuba basendleleni yeqondileyo.
Okwakathesi siyavumba umnyango okuqala ekusebenzeni zesi, kodwa umango ethi sizuhambile kathesi angumango umango muntu osingahamba 2-10 singelamisa kanisenise ukuthi lomsebenzi.
Unje kwa uqhubekele phambili wathi inkinga ababhekane layo edolobheni leWange yikuba inhlelo zokuthuthukisa abadlali abasakhulayo kazisela womfutho njengakudala.
Ngaqalisa ukudlala umdlalo webhora lo imfana omncane edlale ama-teams awekhona bathi sebengibonile babekhokhela ibhora ngesikhathi sonaleso foMoyo umapesikala yibo abangithatha bangidraft bangingisa ku-junior professional development program eWange Football Club. Lesi bona ngani sifile kathesi ngoba dala pawa sithi ngangena khona phansi ungena kusithi oyozayihlala ngazi udlalela iWange.
Unje kwa udlalele iqembu leWange waze wathatha umhlalaphansi, njalo ekumeni kwakhe ukudlala uqale uqeqetsha leli qembu encedisa abaqeqetshi ababalisa uNation Dube kanye loTenen Chilumba. Ngomnyaka ka-2017 usuke wasebenzela iqembu leZPC Kariba ephathisa uGodfrey Tamirepi. Uke wasebenza njalo kwele Botswana ngemva kokuthiya kwakhe iqembu leZPC Kariba. Kwathi ekuphendukeni kwakhe uqeqetshe iqembu elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 LDRC nyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Job Sikhala ukhokhela inhlanganiso ye-National Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale okomnyaka owodwa lengxenye esetheswa icala lokugqugquzela udlakela lokwethula imbiko engasiqiniso. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.